lokho sibingele uhulumeni lomhlanganiswa wenkambo National Unity sifuna ngani violence sishile kakhulu kodwa lesikhathi sona sivalence ngikho bekulama isolated incidents lesiwabona esenzakala lapha nalapha ya but as we go towards ama elections sifuna ngani so ngani sokuba lokho kuyipattern okutsha whereby there is an upsurge of ama cases of violence that are being reported kodwa we are closely monitoring ukuthi sibone ukuthi i trend le iyaphambili kumbe ngama emotions which azama naphele ngokuba I think the message of peace is very strong from our political leaders ama political parties aku government of national unity khona amalunga amaningi emtoko kozimba ndawona ezithini lapho sithola khona ukuthi ama youth ahlukuluziwe achayiwe and so on and so forth ngikhuluma so uchairman of Mashonaland Central owutondela isabo ubothiwa amapolisa entolongweni asikwazi ukuthi kwenziwa yini lokhu ukuthi sifuna ukuthi kabe sokuqaliswa futhi ukuthi abantu sebebothwa kakutsha sesiqondane lokhetho olukhulu oluqakatheke kakhulu for ilizwe lezimbabwe
amapholisa ensukwini ezidluleyake athi ibandla le-MDC lalo yilo elibangela udlakela ungathini ngalokhu
ibandla le-MDC libandla elaziwayo ukuthi yilo elalethela ukuthula ezimbabwe yilo njalo elikhankasa kakhulu ngendawo yokuthula ngakhangela kubojomiki wo-national healing yithi esiphambili ngumkhankaso wokuthi asisebeni lokuthula silamulelane sibe ngabantu banye sibambane simayane sibe ngamazimbabwensi senza ukhetho lethu umgceke oyabe enelisile ukunqoba kulelo khetho ahlonitshwe abe ngiyokhokhela izwe lezimbabwe so kungamanga ukuthi MDC iyebangela udlakela elizwe lezimbabwe
ngesikhathi sokhetho ubona kusenzakalani
ikhumba lokuthi ngama-measures asafa ku-ground i-government of national unity kuzaba ngcono kulalokhu esakubona ngo-June 27 for example sikhayelela ukhetho oluyabe lu-generally peaceful yebo kambe kungaba lodlakela lapha lalapha kodwa siyathemba ukuthi ukhetho lolozaba khona kuzabe nje kuba ma-isolated insondlukuba isiqoqodo ngeke siphele zonke ulo nezisalelayo.